Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 23 kuNkwenkwezi 2022. Igama nguNtungameli Nkumo. Ezihamba phambili. Umongameli Emmerson Mnangagwa use Davos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni we World Economic Forum lapho azazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela engaphathanga lutho. I-ZCTU ithi ukuvunyelwa kwabantu ukuthenga impahla emqoka phandle kwelizwe kungela nhlawulo ye-duty kulakho ukubangela ukuvalwa kwamankampani eZimbabwe okuza kwenza izisebenzi zilahlekelwe yimisebenzi. Kwezenguqu yeBhilithane selikwenzile njalo iqembu leManchester City ngokuphakamisa inkezo ye-English Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa use Davos kwele Switzerland namuhla emhlanganweni we World Economic Forum lapho uhulumende athi uzazama khona ukuhuga abatshali bezimali. Umnangagwa usuke eZimbabwe izolo lequla labaphathi ntambo abagoqela owezemali umnumzana Mthuli Ncube obona ngezamankampani unkosikazi sekayinzenza obudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Frederick Shaba kanye leziphathamandla zengatsha zikahulumende ezijiyeneyo. Amaphepha ndaba kahulumende athi uMnangagwa uzakhuluma emhlanganweni oqondane labatshali bezimali kusasa. Emihlanganweni edluleyo uMnangagwa useke wacela abakwamanye amazwe ukuthi bazevula amabhizimusi eZimbabwe kodwa abanye bathi imizamo yakhe ayiphumelelanga. Ingcwethi wezombusazwe umnumzana efidlela Ncube uthi ngaphandle kokuthi uhulumende weZimbabwe yahloniphe amalungelo njalo aqhube ukhetho olukhululekileyo uMnangagwa uzahlala ehlabela ingoma yakhe ethi Zimbabwe is open for business kodwa abatshali besimali abasoze babuye.
Njengenjwayelo akulalutho umongameli azabuye luthwele ngokuba umonakalo usekhaya angaze ayehlangana labantu kowonke amakapital akhona emhlabeni abachumayeze ngobuhle beZimbabwe abachumayeze ngakho konke okukhona eZimbabwe. Abantu into abazayikhangela yizenzo njalo bayayazi iZimbabwe leyo ababizelwa kuyo ukuthi iZimbabwe engahlonipha amalungelo abantu, iZimbabwe engelamthetho, iZimbabwe evuka ivalele amabhizinisi ithuba lokuboleka imali emabhenki, iZimbabwe le mali engathengiyo, iZimbabwe engalamthetho ovikela ama-contracts, iZimbabwe engelakhetho olukhululekileyo. Akula muntu ofuna ukuza le mali yakhe endaweni enjalo. Ngakho ke nxa efuna imali ukuthi ize elizweni akudingi ukuthi azaye eDavos, uyalungisa ekhaya. Angalungisa ekhaya konke kuyaqonda. Abantu bazazibuyela bagijime bavele emagumbini amanomhlaba besiza kuyona lendawo. Kodwa nxa ngabe kungamanga kahle ngale ndlela esikubona ngayo kuyisiya luyalo umthetho ungahlonishwa amalungelo abantu engahlonishwa, akula muntu ozabuya alethe imali kule ndawo.
Abezanu-PF Ncube bathi imihlangano efana lalo iqakathekile kakhulu ngoba kulapho uMnangagwa athola khona ithuba lokuhuga abatshali bezimali.
Yeyona imhlangano enjengale iqhakathekile kakhulu ikakhulu nxa ngabe izwe lakho lime ngendlela efaneleyo kodwa ke kayilungisi lutho imhlangano nxa ungalungisa ngekhaya. Yikho nje ngicede ukukutsho khona manje ukuthi umele ulungise ekhaya. Iyabasebenzela yona limhlangano yeDavos abanye ngokuba amakhaya abo mahle, bayahlonipha umthetho, bayahlonipha amalungelo abantu, abavalela abantu amathuba okuboleka izimali emabhenki, bale mali ethengayo imali yabo yalahlekelwa ngamandla nje ziningi izinto ezidingakalayo okumele ukuthi uzilungise ungakayi kuliyandawo ungahamba ungalungisa ngikhaya uyaphenduka uphethe izandla ungathwalanga lutho yikho kuzakwenzakala imhlangano yona mihle iqhakathekile kodwa kulabo abasuka besiya khona basimele abezimbabwe asoze balethe lutho ngokuba ikhaya lonakele akulandawo yokuthi abantu bainvest akula umuntu onga invest endaweni enjengale
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube sike sambona kunsukwana ezedluleyo sithi uhulumende uyajabula ngendlela umnotho odonsa ngayo ungathini nxa uqathanisa amazwi kancube lokuwa kwedola leZimbabwe imihla lamalanga esikubonayo kanye lokukhwela mahlayana kwentengo yezinto
Ngithi thina i-99.99% umnotho kawuthuthuki izinto ziyazisiba nzima kulalokho ekade ziyikho khona ibhondi nanti kalithengi liyadilika liyaphela du umnotho kawudala imisebenzi awulungisa izibhedlela abantu lokho bebulaya imikhuhlane izifo ezihlukahlukeneyo ngokusweleka kwemitshina ngokusweleka kwemithi izikolo kazila lutho kazila amabhuku amatitshala kaholi kaholiswa amanesi kaholi amasivu sebenzi ngokuhlukahlukana kwawo kaholi amaphodoli agcwele yonke indawo akulanto ehambayo yiwo umnotho kithi lo nxa ngabe kungasebenzi lokho akusebenzi lutho lokho ke uminister ukukhulumayo asikho thina esikuphilayo phansi sibonile izwe lidilika lichideka alisidaleli imisebenzi kalisondli kalisiphathi kahle kalisiphi imali ye-rent kalisiphi konke esingakukhangelela emnothweni othuthukayo ngakho ke nxa ekhuluma ngokuthi umnotho uyathuthuka kalabo fakaza kufakazelwa yilokho esikubona phansi angabe ekhuluma ngalokho okwenzakala emabhukwini abo angikwazi ukuthi kuthi khona umnotho uyathuthuka kodwa unodilika ngalendlela esiwubona ngakhona kulalutho olumfakazela oluvumelana laye phansi lapha
umnumzana efidlela Ncube yingcwethi yecubungula ezombusazwe Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions iZCTU ithi izisebenzi ezinengi zilakho ukulahlekelwa imisebenzi ngoba kulengozi yokuthi amanye amankampani engavalwa ngenxa yomthetho kahulumende osuvumela abantu ukuthi bathenge impahla emqoka empilweni phandle kwelizwe kungelambhadalo yeduty. Uhulumende uthi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo abantu sebevunyelwa ukungenisa izinto ezifana lechukela, impuphu, amafutha, irayisi lokunye mahala elizweni. Kodwa iZCTU ithi lokhu kufaka amankampani eZimbabwe alungisa izinto lezi ebunzimeni. Sixoxelo nobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Japhet Moyo.
Sesizabona ke kumbe ngama 175 US dollars lawa anikwa ama civil servants sesizaba exporta ke ngokuthi bazagijima bayethenga phela lezo zinto ukuze bafide imuli zabo kodwa balutshwana phela abayitholayo leyo mali okungiza kwenzakala ukuthi kuzabangela ke ukuthi iUS dollar leke idingakale kakhulu abantu bezama ukuthi beyithole phela ukuthi bekwanise ukuya ngaphandle kwamazwe bayethenga lezo mpahla nxa sezitholakele lezo mpahla seziphakathi kwelizwe ziyathengiswa phela ngemali eyangaphandle kanti ke oluningi lapha kalulayo leyo mali eyangaphandle kwamazwe so balutshwana ke abaza accessa ke ama-products ona lawo abaningi bazabe babona nje bengawoganisa ukuwathenga nxa ufuna uhulumende njalo ezathi uyangenela ke ukuthi abambe abantu ngamandla ukuthi bathengise ngemali yangaphakathi kwelizwe sizabona lawo ma products ke asebaleka ke kuma shelves ku formal shelves esesiya kumkambo omnyama so ayisiyo solution layo i-import duty ekade itholakala kwetholwa ngokhulumende iza kwehla kodwa ke kuzisebenzi akade beku-manufacturing bangalahlekelwa imisebenzi nxa amakhampani abo ke zaqalisa ukukompyutha ke labantu laba abakwanisa ukuoda ke okuthize abekade bekumanufacture bona phakathi kwelizwe.
Zikhona yini ezinye inkinga ezinkulu elizibonayo ezingavela?
Kungaba lama fake things ezingabuya, izinto ezingaqondakale ezingaba lengozi ebantwini. Sikubonile esikhathini esedlulileyo ukuthi nxa lingayekela ke izinto ezithize kube ngama rice, liyabona ama rice lingawaziyo lokuthi ahlanyelwa ngapi, ngama rice aqondileyo yini, alangozi yini ebantwini kwezempilo. Kuba lokunengi ke okukhona ukuvumela ke izinto ezinjengazenezo esingazaziyo ukuthi zifela ngapha ukuthi sitholakale ke kuma shelves ethu. So ka isiyo solution ngokubona kwethu, uyazama nje uhulumende singathi ke i-firefighting ubamba lapha lalapha nokuthi engavala lezi sikhala, njengoba sike satsho ke ekuqaleni ukuthi ungani nje ngumuntu ogijima le bhakede endlini evuzayo ayizama ukukhongozela amanzi lapha lalaphana, amanzi evuza lapha lalapha nozama ukuwavala angavaleki. Kuqakathekileyo ukuthi ulungise uphahla ukuze ke ungabuloku gijima ke le bhakede kumbe le gabha ke uzama ukukhongozela. So i-firefighting leyi ke hayi i-short term, ayisiko ukuthi into sibile singayikhangela ukuthi iyasoluva ke inkinga esiphakathi kiyo. Inkinga esilayo ke imali esiyisebenzisayo ke engasiyo stable. Aluba uhulumende uyakunazelela ukuthi aluba nje uyaqondisa ama-fundamentals zethu kuqala.
Umnumzana Japheth Moyo ngonobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi iZCTU. Seli kubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ithi inkantolo yakoBulawayo yethe seyizigebengu ezine ebezintshontsha zihlomile isigwebo sokupika okweminyaka elitshumi. Izigebengu lezi ngumbekezeli Brighton Spanda, uLindani Mpala, Bhekani Ndlovu kanye loMichael Khumalo. I-Chronicle ithi izinduna zetsholotsho ezinhlanu ziphume buthumuthumu emhlanganweni eziwenze lomasipala ngolwesine ephezu kokuthengiswa kwempondo zendlovu ngemva kokuba omunye ukhansila ezigconile sithi zidlala ipolitiki. Soku isikhathi sembiko yenu.
Sanibona sanibona basakazi baka Studio 7 labalaleli. Hayi no, siyakuzwa konke okukhulunywa ngendaba yeZimbabwe. IZimbabwe abantu bakhona vele kabanalo iqiniso ukusukela kudala. Lokhu ukuthi manje sebezokhala ukuthi Ukraine. Sonke lesi sikhathi phela i-Ukraine lingekho bekusenzakalani okuhle. Akuzange kwavele kwaba le nto eyayinhle. Abantu basuka kudala besiza kulezi ndawo zabo South Africa, Botswana, zonke lezi ndawo ezinye ezithile. Lokho abakubalisayo ukuthi kuthiwe sokule nto ecosta ukuthi kube nesimo sokukhuphuka kwezinto, akusebenzi lutho lokho. Uyabona nje ma umuntu wehlulekile. Zama nje ukuthi unikeze abanye abantu ithuba kube nokubambisana, ikuthi bona kabavuma ukuthi babonisa kube lokubonisana. Yabona le nto engihleli ngikhuluma ukuthi no bona benezapha kunezano laphana kwaba le liberal era abayenzayo abaphathi, kwaba khona omunye wabagreat warobheke Roger Mabelungu. So wasesiba ngumuntu ose ongasafuni ukuthi abanye abantu babambisane naye. So yinto ekhosta konke lokhu, akulungiswe kahle ngendlela ekahle. Nguduke lona okhulumayo. Ngiyabonga.
Studio 7, kanjani lidala, njani badala lapho, njani badala. Hey, ngiye phawule lapha abantu o CCC. Abakele mancane nge CCC yabo le, buta i WC, buta i triple C. Ngiyebime kancane nge triple C yabo le. Xa umuntu esindebeleni ufuna ukuhamba ku triple C, kanti ufuna ukuhamba lobani? Ongazivala umlomo ophela ukuhamba evotele yo triple C. Ungakhiphi igama lokuthi abanye abantu kufuze bejoyine. Kwaye wena ungahamba uyijoyina khona ngayo. Kula muntu uza kubuza. Abantu beke indawo ukuthi imthwakazi yejoyina i-triple C. Why bengathi i-triple C izojoyina le mthwakazi? Bantu bakithi esindebeleni ake livula amehlo liphume endaweni zamashona lezi. U-triple C yakhona izalenzelana noma ingangena vele iza-eda more amashona esindebeleni. Into ezayenzakazi. Eh, ngoba ngeke ekhiphe ishona esikhundleni ethi ufake indebeni. Uma ekhiphe ishona emsebenzini ethi ufake indebeni. Angeke kwenze khona ku-triple C. Ngeke kwenze khona kwadala ake livula amehlo.
Livuka njani balaleli be-Studio 7, livuswa nguNhlanhla Mahlangu seBotswana eFrancis Town. Mina ngingwelupane esigabeni seMalungu duzane St Paul. Ekhaya lapho enzalwa khona ngivusa umama uNhlanhla, lo nkosikazi wamampofana, lo nkomo RJ, lo malume uPaul Ngwenya, uJabulani Ngwenya, umdala uNdevula laphana, lo baba ohlala ikana ngale eShawini kondani, ngithi kunjani emasimini seliqedileni ukuvuna. Ekhaya laphana emalungu silohlupho olwamagetsi, intambo zamagetsi ziloku zawela phansi sezile 2 years zigcwele phansi khona phana. So besicela ukuthi i-government ingabe yezwi odwe yami besilungisela, ngoba singafelwa zinkomo siswelwe ngabantwana. Khulumayo ngingusobhuku wemalungu uNhlanhla Mahlangu okungiyomela isigaba khona phana. Ngithi ngiyabonga.
Salubonani. Okhulumayo uJosephat Moyo wendani yasenkaya kosikhubukhubo. Ngajabula le audio mayingafundwa. Kanti like lingibuzele le iphathentsha leso kuthiwa ngiyabomama laba sebefuna ukuvotelwa ukuthi izimiseleni ukuthi ngawini iDlizani PF. Nangazi ukuthi eZimbabwe kwayokuphambaniseka kuphi. Maso kumele ukuthi kuyawina kuyangena abanye abantu abaphazamisayo. Maye sebe sithi ngabomama bafuna ukuvotelwa. Hayi hayi, kudlalwa kakhulu lapha yena. Ube bake bayekela ongamaphathinyana lokho okuningi-ningi lokho okungenancedo. Bavotele iphathe 1 eseduze lokuyina efana ne-CCC. Sibone ukuthi kungaba njani. Hayi.
Salubonani. Ukuthokazi jikelele. Akele imbalele yami. Ngabonga ukuzwa ibaba emoyeni. Kodwa isikhalazo sami asizwakalanga. Ngibona ngani u-Albert Ncube umntwana esindebeleni nxa eqinisile. Kodwa engasibizi ngento esamtshelayo ukuthi asiyifuni. Ngizwa lapha kwenye indawo uyayiphinda futhi. Into le uyizwa ukuthi uyigwanda ngamajawunta asiyifuni. Ukwenzelani kanti khonokho? Usebenza ku-Studio 7 2 years futhi na. Ngicela ke limbalisi ujele. Akayisule into leyi enyanyekayo leyi. Akabizi igwanda ngegwanda kuphelele kwanabo. Ayisiyo into le.
Salubonani. Sibingelele ku-Studio 7. Bantu abadala, bantu bakithi. Ngokulihlonipha nangokuzithoba. Sisibonga i-Studio 7 ukusithulela indaba zonke zasezimo zonke insuku. Izindaba ezizwakalayo sinibonga nonke basakazi, sibonge nabalaleli bonke abafaka imbono yabo. Mina ngiza kusho ukuthi abantu bakithi abayekukhuluma kakhulu behambe bayebhalisa ukuvota. Uvote ngonyaka ozayo, wonke umuntu ekwazi ukuvota. Kulilungela wonke umuntu ukuthi avote. Awukwazi ukuba nevoice ungavoti. Kumele uvote, kulilungelo lakho ukuthi uvote. Mina okhuluma ngiseplant under induna uBhangu ematokonye. Ngiyabonga.
Salibonani bathwakazi abahle. Salibonani langaphetsheya ngapho ku-Studio 7. Siyabonga basakazi abahle. Siyabonga ngokuletha indaba zinjengoba sinjalo. Siyabonga umsebenzi eliwenzayo ngaphetsheya. Ngundweni futhi obuya nenkulumo enje, ngithanda ukulimukisa nokubonisa umthwakazi ngendaba yeGugurawondi. Indaba yeGugurawondi laba bantu abayiqalayo nalaba bantu abaleli cala abaqedakali ngayo. Indaba leyi mina ngelami side nangowami umbono nangokubathwakazi abaningi ngingathi mina kabavele nje beyichiyane layo ngoba kabazimiselanga ukuxolisa kabazimiselanga ukukhuluma ngayo lindaba engizokutsho ukuthi mina akusizi lutho ukubana vele bekhulume ngayo ngoba uma bekhuluma ngokukhompaseta kumbe ngithi ukubhadala abantu abafileyo ubhadalwa ngemalini umuntu ayisoze iyenze indaba leyo vele ukuthi ibhadalwe kasiyidingi imbhadalo yabo ngoba kuningi kakhulu okwamoshakalayo okwakuqala kwakuvele lokhu abacatsha ngakho ngesikhathi be-CD beletha igugura honde le babethi bona ma bekhuluma betshela abantu babethi bona badinga ama-distance noma ngithi abantu ababesempini abasalelayo benezikhali mina ngiyayichitha leyo nto ngoba uma kwakunjalo kwavela ngaphi ukubulawa kwabantu ababezithwele bebulawa kabuhlungu ama-mass graves esikhuluma ngawo ngasiwobantu abantu labo asiwomangcwaba kumbe ngithi amathuna abantu ababengama-distance labo abakhuluma ngawo
labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi umongameli weleSomalia omutsha uqala umsebenzi nje ebhekane lenkinga ezigoqela ukudonselana kwezombusazwe lokuhlasela kwabahlamuki besiMuslim abedlulise amalawulo. Umsakazi omunye uthi eleMalawi libhekane lokusilela kwemali yakwamanye amazwe osokubangela ukuthi amanye amankampani endizamtshina amise inhambo zawo kulelo lizwe. Singene kudaba lweMelika. Umongameli Joe Biden uthi uzulu weMelika kumele aphatheke kabi ngomkhuhlane we-monkeypox. UBiden wethule amazwi la ekwele South Korea izolo. Umkhuhlane lo uvame ukutholakala entshonalanga yezwekazi le-Afrika kodwa usumemethekile kulezi nsuku wafinyelela emazweni asentshonalanga komhlaba afana leMelika, Australia, iBhilitane lamanye atshiyeneyo. Impawu zawo sigoqela amaqubu amakhulu alobomvu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika umnumzana Rafael Mthombeni sambuza ukuthi ungaba usufikile nalo umkhuhlane esigabeni sakhe.
Hayi, lapha eTexas umkhuhlane lo owe-monkeypox kungathi nje sisawuzwela siwubonele enyuzini besingathi siwuzwa khona ngapha kwamanye ama-states la njengabo Massachusetts kumbe Eastern Coast lapho esiwuzwela khona. Ngapha ngakithi ngapha hhayi besingakaboni ama-cases esingathi thina sekukhanya sibili ukuthi nansi i-monkeypox. Kwedwa-ke kuyethusa nxa ukukhangele ngoba ukuthi ubonakale usuphunguba lezilonda kumbe sithi thina lokho kuthiwa ngamathuthuva la athuthuva angathi aqumba amanzi lana bese kungathi kuyabhoboka kube izilonda. Akuyethusa, kuyethusa sibili. Okukhanya kusethusa kakhulu yikuthi imikhuhlane le ingathi ivela ngapha emazweni la aphambili esingathi thina i-developed world. Sekungathi kuyaguquka ngoba ungakhangela lawona lo mkhuhlane we-COVID-19 ungathi kawuqalanga emazweni la angathi awala anothanga wokuzinto wongkhona sokuqala ngapha lapho kulezi mali khona kulezi bedlela okulani bese kungathi kuyehlula ukuthi bakubambe bahle bakubambe kwenzela ukuthi kungaze kwamemetheka yikho kwethusa ukwedlula ngoba angithi singakhangela imikhuhlane njenge-ebola kumbe imikhuhlane njengaleyana iyayiqala khona le Afrika bahle bagijime bayevimba khona le ukwenzela ukuthi ingaze yabuya ngapha lapho okulamazwe lanothi le kodwa ke sokuqala ngapha
nxa sikhangela isimo esikiso baba Mthombeni isimo se-COVID-19 ubona ngani umkhuhlane we-monkeypox lo bazaphanga bawuqede yini bawubambe kumbe singabona umemetheka udala umonakalo omkhulu njenge-COVID-19
hayi mina ngokubona kwami lo umkhuhlane ngibona ngathi ngumkhuhlane sibili omubi kodwa ke kungathi kulo mahluko omncinyane i-monkeypox le COVID-19. I-COVID-19 ibingathi ihlupha ngokuthi iba yilokho okuthiwa yi-airborne ukumoya lokho ukuthi umuntu angathi lapha tsimule kumba khwehlele kumba khulume kumba thini kuhle kusuke kona laphana kuhle kuyenamathela komunye umuntu. Kodwa ke lokhu nxa ngingathi ngiyakuzwa kukhanya ngathi kufanele ukuthi uthintane lo muntu olakho ole monkeypox kumbe abantu abahlala ndawonye endlini eyi-1 oyedwa ngoba le chicken le monkeypox leyana sengathelela laba abanye abakhona. Mbona ngathi umehluko oza kuba khona ukuthi kuzamele ukuthi engxenye laba abantu abale monkeypox lapha sebe kunganelisa ukuthi basuswe lokho kungathiwa khona i-isolation ukuthi basuswe phakathi kwabanye abantu bayekwelatshelwa endaweni ethile okungumahluko phakathi kwakho le COVID-19 ngoba i-COVID-19 ibinga ngumkhuhlane lwano ongeke ususa umuntu ukuthi uzasusa lo uyemvalela ngale khonapho ukube kungathi kulobuzimo obungathi awubukho egcekeni lokhu mbona ngathi kuzabambeka ngokuya kwesikhathi ukuthi bakubambe ukuthi abantu nxa usungaqalisa ukulunywalunywa kumbe usuqalisa ukubhoboka izilonda kumbe uhle ususwe khonapho phakathi kwabanye ngoba kuthelelwana ngokuthi engxenye uthintane lalo muntu olakho. Ngibona ngathi yikho khonoko okuyi-information okulutshwane okukhona okwakhathesi sisazama ukuthi sikhangele wona lo umkhuhlane we-monkeypox. Sizabe siloke siwukhangela siwufunda ukuthi kambe kungaphathwa njani okwakhathesi kakukabonakali ukuthi kuza kwenzwa njani kodwa-ke uyethuza njengoba nje umongameli sitsho yikho engikubonayo baba Nkomo khonapho.
Umnumzana Rafael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala eTexas khonapha eMelika. Kwezemidlalo iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo ye-English Premier Soccer League izolo ngemva kokunqoba iAston Villa nge-3-2. Ivila iqale ikhokhela nge-2-0 abaningi sebecabanga ukuthi izanqoba iphe iLiverpool ithuba lokuthatha inkezo kodwa abafana beManchester City bahlasele okwesilo sokusele imizuzu embalwa bayilahla phansi iAston Villa kwaba yisililo ngitsho lakuLiverpool yona ebisizibona isiba zintshantshu. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umongameli Mnangagwa uwele Switzerland namuhla emhlanganweni we-World Economic Forum lapho azahuka khona abatshali bezimali. Kodwa abanye bathi uzaziphendukela elengise izandla. iZCTU ithi ukufunyelwa kwabantu ukuthenga izinto ezimqoka phandle kwelizwe ngaphandle kweduty kulakho ukubangela ukuthi amanye amankampani eZimbabwe avalwe izisebenzi bese zilahlekelwa yimisebenzi. Iqembu leManchester City liphakamise njalo inkezo ye-English Premier Soccer League. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungami Linkomo.